Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Ngali vuka njani izibuka indaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo mhlazi ku 3 Ncwabakazi 2020 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, phakathi kwabantu abafika phose inkulungwane ezimbili abahlolwe ukuthi bengaba belegcikwane le coronavirus kumbe hachi, kulabedlula amakhulu amabili abatholakale belalo izolo.
Ye ukuthunjwa kwabantu lokhu kuqhubekela phambili.
Ibandla le-MDC Alliance likhala ngokuthi amalunga alo aqhubeka ezingelwa, abanye bethunjwa njalo abanye behlukuluzwa. Kambe kuyini okubangela ukuthi izehlakalo zokuhlukuluzwa kwabezombusazwe zibhahe kakhulu kobulawayo kulezinye izigaba zelizwe?
Well, ngasinanzelela ukhanya umumo awumhlanga lapha kobulawayo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba phakathi kwabantu abafika phose inkulungwane ezimbili 1668 ukuthi bengaba belegcikwane le coronavirus kumbe hachi, kulabedlula amakhulu amabili 262 abatholakale belalo izolo. Kubona labo, kulabangamachumi amabili nasithupha 26 abavele kwele South Africa, labathathu abavele kwele Botswana. Iningi labatholakale belegcikwane leli abangamakhulu amabili lamachumi amathathu lambili 232 ngabalithole elizweni. Kulogogo oleminyaka eyithoba munwe munye lantathu 93 obulewe i-COVID-19 edabuka esigabeni se-Midlands. Asebebulewe ligcikwane leli selokhu laqhamuka elizweni sebengamachumi ayisikhombisa 70, kuthi abaligcikwane leli elizweni jikelele sebefika phose inkulungwane ezine 3,921. Ibandla le-MDC Alliance likhala ngokuthi amalunga alo aqhubeka ezingelwa njengenyamazana, abanye bethunjwa behlukuluzwa kusukela ngeviki edluleyo lapho kade kukhangelelwe ukuthi kuzakuba lombhikijo. Amapholisa lamasotsha ahle aqala umkhankaso wokuvimba lokhu kutshengisela ngolwesithathu, khona bekumele kube khona ngolwesihlanu. Ababaleka ezindlini zabo babalisa umsekeli kamgcinisihlalo webandla le-MDC Alliance umnumzana Job Sikhala, olokhu ecatshile engaziwa ukuthi ungaphi. USikhala wethule umbiko izolo othi uzaqhubeka ekhankasela ukuthi kutshengiselwe elizweni ukuze kulungisiswe indubo zelizwe athi yena yizo esezibangele ukuthi uZulu athwale nzima. Kulabanye ababikwa behlaselwe izolo ngabantu abangaziwayo, kuthi umzukulu womhleli wephephandaba lobulembo elezim live umnumzana Mduduzi Mathuthu waqala udaba lwenkampani ethiwa Drugs International eyaphiwa imali eyizigidi zamadola umnumzana Obada Moyo wayengumphathi ntambo wezempilakahle, utholakale elimele kakubi ngemva kokuthunjwa ngabacatshangelwa ukuthi zinsoli zikahulumende ezamtshaya zaze zamnathisa ijefu. Sixoxe lesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance kobulawayo umnumzana Swithan Chirodza, sambuza ukuthi umumo unjani kulandela ukutshengisela ungasaphumela langa ngolwesihlanu.
Ye ukuthunjwa kwabantu lokhu kuqhubekela phambili njengoba likwazi ukuthi mhlaka 30 uChalimana wabomama umama uDluba Masotsha wathunjwa emini wahanjiswa egangeni lapho achaya khona ngaphansi kwenyawo, bamhlukuluza okumangalisayo, bayamphosela ngathi angazani yinto nje emavinkili e-Four Winds mhlaka 31 lokhu into eyisikhumbuzo from Bukazwe ukuground lapha abantu babe champ phansi kwezinyawo benyamalaliswa besenza into vele ezimbi nanzele futhi ukuthi kulomfana lo uTawanda oyemnast daya bamhlukuluza umangalisa ngoba lo bamgcine okwamalanga kwaze kwaye ukuthi abantu sebehamba kuyoceba kumthethandaba kodwa engakutsho ukuthi konke khonoko kutshengisa ukuthi izenzo zikaGugground izenzo soneziyana esasizithola ngesikhathi sikamgabe zilokhu zikhona yibo kathesi asebeyiwo abakhokheli ilizwe leZimbabwe madabukakusa ukhona kuthiwa nguMichael Mubasa indlu yakhe itshayiwe amawindi onke bebezama ukuthi bengene kodwa kukhanya kubehlula ukuthi bengene kwaye ukuthi eCowdrey Park indlu kanobhala wabontanga kobulawayo uPhasho Sibanda bafika babulala amawindi njalo bayethusela abazali bakaPhasho
abanye bathi umkhankaso lo wamapholisa lamasosha ukhanya ungani ubhahe kakhulu kobulawayo kungakuhamba njani
uyazi mfowethu Chris angazi ukuthi kuyisizathu bani sibona umkhankaso unje kodwa phela kwamangalisa ngoba ngathi ukuthi ngehola lesithathu mhlaka 31 idolobho lakobulawayo lahle lavinjwa amapholisa ayehlomile kulamasosha ayezigqokele impahla zabo nje ezangekhaya kwaba lamapholisa ayegade amabhiza kwaba njalo lamapholisa ayehamba ememezela ukuthi abantu bephume edolobheni amali ukuthi lapho siphatheleni bahle bathwalisa nzima angazani kumbeni yibo ababeqoqa isenzakalo sika 31 July kodwa phela nxa sengicabangela lapho sengitsho ukuthi ngiyacabangela mananzela ukuthi bulawa yilo phela idolobho lalapho okwahlukuluzwa khona abantu ngesikhathi sombhuqazwe ngobulawayo yikho phela engathi ukuthi lapho ibandla le-MDC elile support khona angazange beyithole isupport lapha kobulawayo lapho ngabheja ngodli
lina njengebandla lithini ngalokhu kukhona yini eliza kwenza amanyathelo elizathatha
ye phela into engathi ephambanisa into eziningi ikho phela khonoku ukuthi soko lomkhuhlane lo owe-COVID owenza ukuthi abantu behluleke ukuthi behlangane lokuxoxisana ukuthi babone ukuthi bengayenza njani into zabo ye into esikhona ukuthi abakhokheli sebehlangene kwaba kathathu umbiko kwakhitshwa mbona ngani ngolwesibili kuyaba lo mbiko ozatshengisa ukuthi esithi ngesikhiwa i-way forward kuyabe kunjani
lo-ke ngumnumzana Swithan Njirotsa isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance kobulawayo ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekhona le kobulawayo lokhu sikudaba lunye sixoxe lomgcinisihlalo wenhlanganiso yezakhamizi zakobulawayo eyobulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi oyingcwethi njalo kwezombusazwe saqala ngokumbuza ukuthi ubona njani umumo oselizweni kulandela ukutshengisela ungazange kuphumelele
well ngasinanzelela ukhanya umumo awumhlanga lapha kobulawayo ngoba ngendlela yokufanele kwenzakale ngayo umhlaka 31 July ukutshengisela okungasenzakalanga ngendlela odikhanelwe ngayo kodwa ungakunanzelela kubuye nje kwatshibilika isimo sakhona ngoba abantu abasangenanga ezitaradeni abantu bagcine sebedlala ezindlini ungananzela edrobheni bekungela abantu okutshengise ukuthi abantu babone kuyingozi empilweni zabo ukuthi bangene ezitaradeni sinanzelela njalo ukuthi okwenze futhi kwaba njalo ungananzelela sinanzelela ukuthi phose kususela ngolwesine amasocha lemota zabo la mapolisa lababe riot kathi begcwele igama lonke umumo wakhona yowenza ukuthi abantu bagcine behlehlele emuva kodwa singananzela namhlanje amapolisa afana lamasocha afana nayo siwabonele kwekhona ezitaradeni ngendlela enjalo kukhanya ungathi abantu bayakwethuselwa okukhulu okwenza umoko onqhubele phambili ungaqedakala abantu bengasakwazi ukubana vele kuzenzakala kusasa kungaba kuyi
kukhanya ngani kuhlaselwe kakhulu idolobho lakobulawayo ungasikhangela abantu abathunjiweyo ubona ungani kuyini ongakumangela lokho
Weli ngokubona wami yananzelela ukuthi umumo lo uyatshengisa ukuthi laba basibusayo uhulumendo webandla lezanupf kukhanya ulokwethuka ukukhulu ngokwendlela okwenzakale ngayo izinto. Lanxa kungasabanga lokutshengisela kodwa abantu bahlala ezindlini banganyakazi bazithulele. Khanya ungathi uhulumendo lokwethuka ukukhulu. Ngibona ungathi ngokubona kwami kuzachubeka amasotshelo kwekhona ezitaradeni. Ngibona amasosha azagqibela kwezezitaradeni ngoba akhanya ungathi umumo lo awawuzwisisi okwenzakalayo. Njalo siyezwa abantu bekhuluma ukuthi kukhanya ungathi la ebandlelele libusayo lezanupf kukhanya ungathi hayi into asibangakuhle kulokungazwisisa kulokucabangelana. Ngokwenza njalo ke ngibona ngathi umumo nalo ongaqedakaliyo, umumo nalo okucabangelana, umumo nalo okwethuselana. Ngibona ungathi zaqhubeka ukhona and kuzenza ukuthi labantu bangaphumi kakhulu besiye ezitaradeni ngoba abantu bayananzelela ukuthi hayi impilo zabo owalesi sikhathi siqhubeka sisengozi.
Manje ngokubona kwakho kuzaphetha ngani lokho kungaqhubeka kuloku njalo?
Sinanzelela ukuthi idorobho lakobulawayo kumbe sithi umganga lo wangapha kithi emaNdebeleni uvele ungumganga okhanya ungathi uhlala isikhathi esine ungathi awuphathwanga kuhle nxa sokuya kwinto zombangazwe. Abantu siyahlukuluzwa ngendlela eziningi ezithiyeneyo, siyakuhlukuluzwa ngokubandlululwa. Ungaze kuthiwe kuba lemkhosi engathi izabakhona nale ukuthi abantu batshengisele. Kukhanya ungathi thina le dorobho lakobulawayo sikhangelwa kakhulu njalo kule mbali yakhona singakhohlwa ukuthi ungazikhayelela emuva indaba yakhona iqalisa khona phana sithola uzibuse abantu bethola bewisela ugrawundi kuya khonapho izoqeda abantu. So kuyinto esingathi yejwayele ukuthi thina vele ngapha asiphathwa kuhle isikhathi esinene. Kuyikungananzelela nxa ukuthi abantu bayahlukuluzwa thola abantu abaningi abahlukuluzwayo bahantu bakhona apha emathebeleleni ngoba abantu emathebeleni vele khaya ungathi kulohulumende osibusayo ungathi kule nzondo abalayo ngathi ngokunjalo kuyikho bekhanya behlasela kakhulu ngapha okwedlula kwezinye indawo.
Umnumzana Ambrose Sibindi ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi zakobulawayo eyobulawayo Progressive Residents Association njalo eyingcwethi kwezombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le kobulawayo. Lebalaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi uhulumende usefake isicelo kuhulumende wakwele South Africa ukuthi wayengumphathintambo wezokwethekelelwa kwelizwe umnumzana Walter Mzembe kumele aqutshelwe amapholisa eZimbabwe. UMzembe wetheswa icala lenkohlakalo elokuchaphaza imali edlula amadola eMelika afika phose isigidi esisodwa $847,000 okuthiwa wayichaphaza ngesikhathi engumphathintambo. Iphephandaba leChronicle lithi amapholisa asecele uncedo lwezinye ingatsha zikahulumende ukuthi ziphathise ekudingeni amagama lekheli yalabo abayabe bevalelwe enkambeni zokuhlola igcikwane lecoronavirus. Ama-quarantine centers ukuthi kutholakale imininingwano yeqiniso ngoba abanye bebaleka enkambeni lezi besiyathelela abanye igcikwane leli ngemva kokuqamba amanga ngokubapha amakheli lamagama angawamanga. Okwamanje kesizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo eliyithumele nge-WhatsApp.
Salbona Studio 7 uSibusiso Machazi lo ngisacela nami ukuphosela imsekelo la. Ngesifiso sami mina bengifisa ukuthi ugovernment ngabe uyazama ukusiza abantu ngezinto ezifanele ezehealth bese kuthi ezibhedlela afaka amagumbi afuthenga izingubo ukuthi makuba khona umuntu ogulayo ebemthathe bemfaka ezindaweni ezinjengazona lezo ukuzama ukugwenywa nje ukumemetheka kwaleli gciwane noma selikhona nje liliningi. Manje uhulumende akakucabangi konke lokhu, yena uzicabangela ukuthi abantu bengayitoyitoyi bemsuse esihlalweni kanti ke betoyitoya abantu ayisikuthi abantu bayahlanya abantu baseZimbabwe bayitoyitoya ngomumo abawubona uzovalela abantu uthi abantu babavalwe behlale ezindlini bedleni akuna sizo basizakalo lapha eSouth Africa abantu bakhutshulelwa imali yegrant iyathenga ukudla kuyafakwa ezindlini noma ungathi abantu behlale ezindlini babe nokudla intsha iyaphiwa ama 300 ngakufani vele so manje wena uzothi abantu bevale uvikele inotho yakho ukuthi abantu bengajimiseli le nto ibuhlungu kakhulu into eyenzakala kulelani lizwe abantu bayahlukunyezwa right through ibuhlukumeza abantu khona lokho uma uzothi abantu ngabangena ezindlini ngoba abantu uyazi ukuthi kune strike ayikho into ayenzile uhulumende ayisekuthi ubevalela i-COVID-19 ubevalela ukuthi abantu bengatshengiseli bebonakalisa izikhalazo zifanele sife sithule la ngamanyala lawo ngiyabonga kumachance
njani bafakazi babalaleli bakasifiqisele government kumele inanzelele amaphutha ayo lungisise lapho abantu abakhalaza ngakho ukuthi abantu bakhala ngani lapha kathi sehluleka khona kayizame ngamandla kunje sikhuluma nge-COVID-19 abantu bayathola imikhuhlane emabhasini ozukhwa kusasanitiza njengapha kobulawayo kuthiwa iqiniso lona abantu sebezingenele ebhasini njengoba enjalo akusela amasanitiza ama-temperature angikhuluma kanti bayathelelana umkhuhlane shuwa siyacela ukuthi i-government zami enkohlakaleni shuwa lakho futhi sicela ukuthi izinto zonke zenziwe ngendlela zingenziwa ngephathi ukuthi umuntu kuphathiphi kwenziwe ngoba ungumuntu weZimbabwe kanye lekuphathaleni kuhle lapha hheyi abantu abangaqukuluzwa abantu awukhulumiswa le
nti kuvaliwe ngenxa yecorona i-government ivale ngenxa yecorona kufanele ngabe laba bebefanele betshengisele ukungayeneliswa kwabo ngezwe laseZimbabwe ye bakufanele bekwenze befanele bekwenze kodwa isikhathi sona asilingananga siso esifaneleyo ngendlela ngoba abantu befanele bebebaningi emgwaqweni behlangane bememeze beyenze yonke into ngibona ngathi i-government i-right ukubavala kodwa ibuhluko ukuvala ngamasosha into engafunakayo asifuni amasosha okungcono yokuvala amaphoyisa kuphela isosha lingasebenzi lisengumphakathi weZimbabwe alisebenzi ngamasosha kungcono bathumelele bobhushi le uma kuliwa
Salibonani basakazi baka Studio 7 linjani ngenkosi uJesu Kristu asifele emthini bafowethu hayi abulwa lutholubi siphalwe COVID-19 eZimbabwe lathi lapha sithole nzima inkinga ophele khona eZimbabwe yinye kukhona lokuthiwa kuyadivelopha ezigaba khathesi abantu kuthiwa bahlale ezindlini bahlale emakhaya kodwa lapho engikhona ekhezi lapha bathi khona abantu abahambe besebenza kusakhiwa ekilinika pho-ke ngibe sengizibuza ukuthi ekilinika kuyakhiwa njani njengoba phela abantu kuthiwa bahlale emakhaya kusho khona abantu ababaubuzana nohulumende into kahulumende umnakazi wagabamuzo kunayikhuluma akwendawo yakhona kwezingane bayahlonipha uhulumende simhlale uhulumende simfake ezingeni eliphezulu nxa yethi khubahlale ezindlini kayenzeli yena uhulumende kodwa uyenzela thina umphefumulo yethu so abantu asesibathile ukuthi khona akwakhiwe izibhedle kokho izibhedle kho isikhathi sekucorona phila kathesi siyakokha njani siyatha kanjani kusakhiwa izibhedle zelisu hayi bakithi hayi abantu bakithi mna ngangikwazi khona nxa ikhulu ngomkhuhlane ukuthi kulo mkhuhlane kulo mkhuhlane bathatha kancane umkhuhlane lo hayi ngale ndlela asazi ngoba napho ibhayibhile ayithi khona siwahlonipha amakhosi omhlaba kodwa phela kumele sihloniphe ngoba into enkulu ngumthetho omubi ukusebenza ezibhedlela kusakhiwa yebo kuhle kodwa-ke hhayi lesi sikhathi esiphakathi kwaso lesikhathi esiphakathi kwaso isikhathi sokubana abantu babacatshe ezindlini becatshe emakhaya benganyakazi njengobana lo hulumende elikhona singanyakazi amazwi lami nensikhona nganxa bengadlulisa bakithi bezwa abantu khona asicathile emdlaka lukankulunkulu lolu phela hhayi kuba sisebenzisane emsebenzini engasoze thina isincedise ngalutho kuyavala amafemu ngenxa yecorona le hhayi amazwi amaningi mane ngadluli i-2 minutes lenyabo
sanibonani basakazi be-studio 7 siyajabula ukuba khona mangazizwa nami ngingenile ngoba kade ngalibisa ukuthi ngike ngizwakalise umvulwane nami mina ngingu-Donald ngise-South Africa Johannesburg ekhaya ngibuya esigabeni sabo-BJKs engithanda ukukusho lapha ngizwa abantu bangagithi ema-Durbanland bethi kunokufuthelana ngokuthi uChiri lo waqeda abantu ngesikhathi se-ground usefile engazanga vela phambi komthetho wandaba. Okungimangazayo ukuthi abantu bangakithi bangafuthelana kanjani, ngoba makufika ukhetho izani yawina beyivotela. Angikuqondi ukuthi mabethi bayafuthelana bachaza ini, ngoba yibo abayenza izanu most of the time. Ngikhuluma ngemathebeleni, izanu yawina ivotelwa ngabo futhi labo bantu bakithi. Angikwazi impela ukuthi into efunwa ngabantu yini, ngoba la bantu bayasihlukumeza khona manje ligcwele amazwe wonke lawa. Manje yikorona, abantu bayahlupheka, abanakudla. Abantu manje kuthiwa ye singena ngecorona up and down, bazohlala abantu ezindlini badleni, ngoba phela iningi lethu eMathebeleland South siphethwe iSouth Africa, ukudla kubuye eSouth Africa. Masingasathumelanga ukudla ekhaya, abantu bayafa ngendlala. IZimbabwe ayiproduce nix, nawo lokho okukhona ezitolo kuyadula ngendaba yombuso lo okhona. Ake sizibuzeni ngelilanga masivota, uvotelizani ukuthi uvotelani, uvotela ukulamba noma uvotela ukuthi uma uqeda uye eSouth Africa. Ngiyabonga, ngingajabula nami uma ngazizwa nabaningi ngibeke umbono wami. Ngiyabonga.
Lawo ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isikhulumeli sebandla lama-Republicans sithi ukhetho lokugcizelela ukuba umongameli Donald Trump nguye na ozamela leli bandla kukhetho oluzayo ekupheleni komnyaka luzenziwa nsitha kungelantatheli izindaba ngenxa yegcikwane le-coronavirus. Kodwa elinye ilunga ledale le-Republican National Committee lilandule lokhu lisithi akukacaci ukuthi kuza kwenziwa njani. Abezomkhathi kwele Melika bathi lanxa ilizwe lisinde kuzulu lesiphepho eliphiwe igama lokuthi Isaias, kade likhangelelwe ukutshaya inyakatho yeMelika izolo, kulakho ukuba lezulu elilomoya elingana kunsukwana ezilandelayo. Ngesikhangele ezivela ngapha kwele Melika, sokuqhamuke inkulumo phakathi kukasomlomo wedale le-Senate engowama-Democrats unkosikazi Nancy Pelosi lelunga lequla likamongameli Trump ekulwisaneni legcikwane le-coronavirus udokotela Deborah Bicks othi kulobubelo kudaba lokumemetheka kwegcikwane le-coronavirus elizweni leMelika. UPelosi ulandule lokhu esithi uBicks kamthembi ngoba ekhuluma okokuthokozisa umongameli Trump. Lokhu kwenzakala inani lababulawa ligcikwane le-coronavirus kwele Melika lokhu liqonga. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni le-Seattle esigabeni se-Washington State, unkosikazi Priscilla Ndlovu.
I-corona Washington State ilokhu isiya phambili, bese kungani ibisihlehla ukuthi abantu abatholakala begula kumbe abaye esibhedlela besebesiba balutshwana. Kodwa ngezinsuku lezi ezedluleyo, maybe ngathi okwamaviki amathathu oyinyanga, khanya kwezinye indawo khona lapha eWashington State okufana nalezi ndawo lapho okulinywa khona, okulungiswa khona izinyama, indaba inamba sezikhwela sisiya abagulayo labatholakala belomkhuhlane. So ngaleyo ndlela thina silokhu sisezindlini, especially King County lapho enhlala khona, akungabi lo mehluko lokhu saqalayo nje ukuba ku-lockdown. Silokhu siku-lockdown, please, nothing has changed. Ukuya ema-ofisini umele utsho ukuthi wena uba se-ofisini ngaliphi ilanga, wenzela ukuthi sonke sibe le siqhubeke siloku senza i-social distancing. So kulomkhuba ukuthi kumele ugqoke i-mask endaweni zonke lapho ongena khona lasezitolo. Labanye abathengisayo bezitolo sebephiwe imvumo yokwala ukuncedisa nxa ungelayo i-mask. Loba nje bekhona abanye abaloku bephikisana lakho, kodwa umthetho we ukugqoka ama-mask usuphambili ngenxa yokuthi i-coronavirus kayikhanye ideda, ayikhanye ifuna ukwedlula iloku ihamba iphenduka.
Wena ngokubona kwakho ubona ungani uzanqoba na umongameli Trump, ikakhulu nxa sikhangele indlela aphethe ngayo udaba lwe-coronavirus, lanxa bebemutsho yena ukubana kwezenotho ube uvusile kakhulu umnotho welizwe, imisebenzi yabaminingi, ukuthi uzanqoba na?
Umkhuhlane we-coronavirus we-America unzima kakhulu ngenxa yokuthi esikhathini sokuthi siwukhangele njengomkhuhlane othola wonke umuntu ongakhethiyo whether unothile umbuyanga, umbungumrepublican, umbungumdemocrat. But umkhokheli welizwe sekhethe ukuthi umkhuhlane yena usezawuhlanganisa le-politics. Yikho nje bona labo abantu abamsekelayo abe-party yakhe labo betshona besithi umkhuhlane kawukho. Kuba lusizi nxa umuntu obesitsho njalo ukuthi umkhuhlane kawukho la esegula. Singeza ke sithi ukuthi hayi umuntu khawulile, kodwa kuyisifundo esibuhlungu kakhulu. And njalo futhi ukuthi nxa sokunjalo abantu bayathi khona umkhokheli upresident nguyothe. Mina ngibona nganokunye yikuzehluleyela, ngoba nxa ngigula yimi engigulayo, nxa ngihamba ngisiya phandle ngisithi akula mkhuhlane yimi embuya lawo emulini yami. So omunye lomunye kumele azisebenzisele ikhanda lakhe, alandele ama-scientists akutshoyo abawufundeleyo lowo mkhuhlane. Ngenxa yokuthi uTrump kayisuyo ohlola ngezemkhuhlane, kasuye dokotela, yena yakhe i-advice ngeye-politics, lezinye izinto azaziyo ezomkhuhlane kazazi. Kulusizi kakhulu ukuthi abantu bazithola sebegula ngenxa yokuthi bafuna ulandela bani uTrump. Silusizi ngakhona lokho nje ukuthi nxa usugula usuwedwa.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu, isizalwane seZimbabwe, isihlala edolobheni leSeattle ngapha kwele Melika esigabeni seWashington State. Ngakugqibi uhlelo lwalamhlanje wathi ke sikhangele inhloko zendaba. Phakathi kwabantu abafika phose inkulungwane ezimbili abahloliweyo ukuthi bengaba belegcikwane le-coronavirus kumbe hatshi, kunabedlula amakhulu amabili abatholakale belalo izolo. Ibandla le-MDC Alliance likhala ngokuthi amalunga alo aqhubeka ezingelwa njengenyamazana, amanye ethunjwa njalo amanye ehlukuluzwa.
Silugqiba ke lapha uhlelo lothu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande abangenelisanga. Uzwa indaba zethu lilakho uzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.